Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolo lwezujo lwehlanganiso yentatheli izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli izindaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo.
Ikomishin ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ifundisa intatheli izindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Njengabantu laba ama-multinational corporations sibo futhi abalethi inhlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa inhlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukulisana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Umongameli Mnangagwasa ekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho o-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo lanxa abamabandla aphikisayo besithi kabasuthiseki ngawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla iqhube umhlangano wokufundisa intatheli izindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni eZimbabwe Electoral Support Network kanye lenhlanganiso yentatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezek yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishina wezek unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli izindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukuthaze intatheli izindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolo olwalonyaka ngikhangelele ukuthi sincengene abantu sibaqhuquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula njalo sinanzelele ukuthi siyananzelele ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luza kube lu-free and fair elections ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ingathi luzemambijana.
Intatheli izindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kaiya lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolo lwezujo lwehlanganiso yentatheli izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli izindaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti ke futhi sibuye safunda ukuthi thina ke njengentatheli izindaba kumele ukuthi sibe
lokuphathe kanjani ngesikhathi lesingabe sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa ngendlela ehlukile kuleminyakeni, kodwa akulamichina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akulapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile, kodwa kuzasebenza usiba. Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo izeki isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazakuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilichumi, i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okulesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukusetshenziswa kwendlela zokulwisana lenhlupho ezibangelwa ukuguquka komkhathi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezisebenzisana labalimi bemaphandleni eyela Via Compesina ezigabeni ezibalisa ezezansi lesempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wemfundiso owensuku ezimbili owenzelwe e-SOS Children's Homes eHarare ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center ekugqitshweni kowemfundiso, abela Via Compesina baveze ukuba akukho okwenziwa nguhulumende ukusebenzisana labalimi bamasimu amancane lapho behlela izinqumo zokwenqabela inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Unobhala jikelele we-La Via Compesina unkosikazi Elizabeth Mpofu ongumgcinisihlalo njalo enhlanganisweni yabalimi abalamapulazi amancane eyeZimbabwe Small Holder Farmers Forum, ZIMSOF, ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisana labo lapho kudingwa indlela zokuqeda udubo lokuguquka komkhathi osekubangela indlala.
Njengabantu laba ama-multinational corporations yibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs, kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa inhlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time. So sifuna lezi inhlanyelo lazo uhulumende efake umthetho ukuthi lazo inhlanyelo lezi zibe recognized, ukuthi abalimi babe free ukusebenzisa lezi inhlanyelo.
Uqhubeke ethi abalimi lenhlanganiso abasebenzana lazo balalo ulwazi olujulileyo olungasetshenziswa ukubuyisela isimo kuleso ebesiyiso khona umonakalo oguquka komkhathi ungakabi khona.
Siphumelele lomnye umbono ukuthi ama-researchers kababuye labo ngapha phansi, behlale phansi labalimi bekwazi ukuthi abalimi bafunani, kuyini lako ekunganceda abalimi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-researchers labo banelwazi elokunceda abalimi abancane. Sibona ukuthi kule climate change funds, sabona ukuthi thina abalimi asikwazi ngama funds wana lawo ukuthi angapi, siyawathola ngapi, siyawathola njani.
Uhulumende wetheswa umlando ukuthatha ulwazi lwakwamanye amazwe olwehluleka ukusebenza lulethwa ezwekazi le-Afrika osekubangele inhlupho ezifana lendlala lokonakala komkhathi i-climate change. Bathi sesifikile isikhathi sokukhuthazwa kwendlela zokulima zendulo hatsheza kulezi nsuku osekusobala ukuthi kazisebenzi ezingaba yizo ezibangele umonakalo kumhlabathi, imvelo kanye lokuphazamisa ukuna kuhle kwezulu e-Afrika. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni abalisa ele Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa leZimbabwe kanye lenhlanganiso eziphatheke kule mikhankaso ezwe kazi leAfrika la kwezinye izigaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gamba.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ekhangelanelo kukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission isiphumele nhlelo lohlelo lweziqondiso okumele zilandelwe ukulungisisa indaba zokungezwani elizweni. Kubika ubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani. Ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye lolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhangelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela yokuthi senzeni kusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emfane. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu siqalisa ngama-elections kubuya ku-ground.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncome loluhlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evele ihlala ingihluphile ngecommission le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10 eminyaka khona isidliwe already. Lesi sikhathi esiseleyo izakhuluma yonke into kusukela ukufika yikuvala izinto okumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sijiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza ukhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi i-commission le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ebuthe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba lama commissions amaningi eZimbabwe lapha amanye akhona acine information yathi ingaphumi. Currently lokho esilisana le court ukuthi release iDumbu Tshena commission report leshiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombizodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Emfisa ukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. So ngathi sekusiba lokuzwisisa ukuthi sisuka kuphi sisiya nga. Kwasiza kakhulu kuba kwethu lana lathi njengeMthwakazi Republic Party ukulwa kwethu. First, befika eBICC. Sazobalandela futhi eLupane. Was so important.
Umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lwalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula. A powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olweya sihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabantwana ngabantu abagoqela izihlobo labangane bemuli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Malaysia athi ahlasele umuzi kamnumzana Najib Razak owayeyinhloko kahulumende yakulelo lizwe lezinye izindlu zakhe lapho ehlolisisa icala alethiswayo lokufumbathiswa edabeni lwamabhiliyoni amadola achaphazwayo ebhanga lesizwe. Lokhu kwenzakala esanda nqotsha kukhetho ngamabandla aphikisayo esebuse okweminyaka edlula amajumi amathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Kulandela ukupasiswa kwawo lidale lePhalamende kanye leSenate. Amalunga ePhalamende antshintshe umthetho lo afaka okuthiyeneyo okugoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana kwezombusazwela kuhulumende. Kodwa inguquko enengi ebifunwa ngamabandla aphikisayo efana lokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ikhethe inkampani ezadinda amaphepha okuvotela phakathi kwamankampani amaningi afuna lumsebenzi, i-tender process ngesiNgisi kayingenanga. Lanxa kunjalo, abebandla leZANU-PF bathi bayajabula ngalinguquko. Amazwe achiyeneyo agoqela eleMelika leleBhilithane ahlezi ekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi akuqule imithetho ephathelane lokhetho ngendlela ethakazelelwa ngawo wonke amabandla ancintisayo ukuze ukhetho oluzayo luqhutshe ngendlela eqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weBinga South edalele ePhalamende, umnumzana Joel Gabuza olilunga leMDCT kanye lomeli wePhalamende wePhelandaba Mpophoma edale linye njalo engwezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sizamile ukubana sibonisane silungise okumele kulungiswe. Amabandla amabili iZANU PF leMDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lona bolungiseke khona. Kukhona lapho abangazange bashukiseke labo khona, kodwa engashukiseni kwabo sibabona ukuthi hhayi sokungaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende, ngoba okunye kwangikhona kuyabe sokufuna ukuthi yona kuyiwe futhi ebantwini sisenze lokho abathi ngesilungu i-amendment ye-constitution, ngoba kuyabe sokufuna khona lokho sibili. Kodwa okulungisekayo mbona ngathi hhayi sikubambile sakulungisa.
Ubaba Gabuza, kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo. Likutholile yini konke?
Angeke ngathi sikutholile baba. Uyabona ukuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties, usiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani, ngoba wonke umuntu ule interest, wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwamiko okungenayo. Njengoba ubona phela abangani bethu abeZANU PF beyi-ruling party bakhanya belamandla amaningi, abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi, kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uZulu silungiselela ilizwe. So okuningi asikutholanga, okumgqoka okwangukona sikutholanga.
Babuchuma, bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga.
Ukubeke kuhle ubaba uGabuza ubana nxa abantu becula imithetho leyi kwesinye isikhathi sisuka sibe nalokwana ngama-selfish interest okuthi wena ufuna ubona ingungu ikhalele egumeni lakho kukanti-ke kwesinye isikhathi akumelanga kube njalo. So okulandela ukucela okwenzela ukubona kungaphumeleli yikho noko ntona libonale becelela ngoba becelela elihlangothini lwabo ukuthi ufeve bona kodwa thina sikhanye ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele seve into zonke silandela umthetho wethu esawufakayo wezimbabwe oyiconstitution laleyo njengawothi yona ngiyakwazi ukuyona enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi yona bafuna ukuba khona ama-ballot paper eprintwa nabo kunjalo um kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala ubana um into leyo yinto efakwe ezandleni ezezeke hhayi khona amabandla la njengebandla lezamphiefu asikho kukhonakwazi kubanjwa izeke kuphela.
Baba uGabuza, uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama ballot papers edindwa. Vele ufuna kubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la, kale kutholanga lokho. Kodwa umgcinisi sihlalo weZEC ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa. Ayisiyonto elithakazelelayo yini yona le?
Uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini. Sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hayi madoda alungisane emajele ngoba anyone engagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona bemdc yithi kuphela esifanele singene emajele kodwa sikubonile phela uChombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani. So yikho lakho lokhu kwama-elections isisukile izami embusweni iza kufuna konokele esikhuluma ngakho. For example, one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers aprintwa njani. Uma print wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani ulobuhlobo bani lalo ofuna ukucontesta ama-elections, ayinto bekuzaba kuhle sithi thina alright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzi yini, ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini, ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini, ngumuntu ongasoze eprinte amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba. Ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo unikwe ngasizathu bani, uyakwanisa yini umsebenzi, ule record eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi, kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe. So konke kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile.
Baba uChuma, sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kubangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile?
Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wawugcizela lokho njalo lathi siyawugcizela njengebandla elezani p f. Akuna nto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very safe and credible. Lokhu sikwenzela ukuthi iZimbabwe iye phambili ngoba okangathi iZimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona right yenzani into ezicacayo.
Akwigqibe baba uGabuza ngamafitshane.
Ubaba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungele zenza, akube izenzo kungemazwi. Ngoba nxa uza kuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnangagwa kusukela ekuseni lizeli etshoni langa, kukhulunywa ngezano kusukela ekuseni lize etshoni langa, po abanye la bazawuthola nini si-chance yokuthi kukhulunywe ngabo? Siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi nxa bethi bayakhipha bakhipha nje ukuyingquzana kwabantu eceleni bechiya ipicture enkulu eyiyo ekadimxoka eralini.
Umnumzana Joel Gabuza lilunga le-MDCT njalo umela iPinga South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edale elifanayo njalo engowezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Mhla zilijumilane kuNkwenkwezi, ilizwe leMelika lavula isigodlo salo eJerusalema kwele Israel. Umnumzana Jared Kushner, umcebisi kamongameli Donald Trump, uthi ukuvula isigodlo lesi kuveza ukuthi ilizwe leMelika lenza okufiswa ngabangani babo kwele Israel. UKushner uthi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la asebenze ndawonye ngendlela ephezulu. Uthi lokho kwenziwe lilizwe leMelika kuveza njalo ukuthi amazwe la alobudlelwano obuvela kude njalo azaqhubekela phambili esebenza ndawonye elwisana lokuhambelani lawo. Ukushna uthi basekela ilizwe le-Israel ngenxa yokuthi bavumela ukuthi kube lenkululeko njalo kabafuni ukuthi kwephulwe amalungelo kwaZulu emazweni abo lamanye emhlabeni wonke jikelele. Uthi ilizwe le-Israel likhuthaza ukuthi kube lenkululeko yezokholo emhlubulweni we-Middle East ngoba kulabantu abangamaJuda, amaKristu labakhonza ezinye inkolo. Ilizwe le-Melika lithi lizaqhubekela phambili lidinga ukuthi kube lokuthula e-Middle East. Elemelika lithi liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonona ngokuvulwa kwesigodlo selizwe leli eJerusalema. UKushner uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lengqubekela phambili kwele-Israyeli kulandela ukuvulwa kwesigodlo seMelika eJerusalema. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba.
Uxolo ngalokho singeneke kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yeCastlelager Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwesizini. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu, yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo abafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba i-team u-team yakusasa kodwa kumele sibone lakho ukuthi khona nana siyasuka lapho siqale khona sibe kusinye isigaba kwamanje. And njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba i-game ezinjengeze Caps United which are self-motivating games they will come to the party njengoba vele libona ukuthi kunebe nokuqala kwanaphana singakabi kulesi stage siso sona i-Caps nalana abafana laba ayigijimisa njalo bazayiphinda futhi kuliphinda.
Iqembu layo lendazi lele Caps United azanqikilana ngesonto enkundleni ePapa Fields kodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leNicrude lizemukela khona elebulawa yeChiefs enkundleni yeAscot. Iqembu leChicken Inn lizadibana leHarare City ngaseLuveve. Iqembu leNgezi Platinum lizadlala lelebulawa yeCity ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadibana leYada ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leShapane Mine lizadlala leChapungu enkundleni yeMaclass. Iqembu leDynamos lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu leTriangle lizadlala leBlack Rhinos ngaseGibo kuthi iqembu leMutare City Rovers lizachana leHerentals enkundleni yeVengere. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyami ingoma ye Cholocho FC sebedlala esigwaqweni abafana ngemva kokugunyulwa kuCastlelager Premier Soccer League nyakenye. Kungasenani siphethe ezosuku ngebe zihamba phambili. Ikomishini yezokhetho iZAC ihlomisa intatheli zindaba ngokuphathelane lezokhetho. Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulwisana lenhlupho ezidalwa ukuguquka komkhathi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.